Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
La emoyeni ngolesi hlanu mhlaka 17 kulwezi 2017 mhlaka 18 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje amasocha abekwa abedinga indodana kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela unobhala ajikelele womanyano we People's Rainbow Coalition umnumzana Gordon Moyo uthi ibutho leZimbabwe akumelanga likhethele uZulu umongameli welizwe izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe lazo ziyatshengisela usekelo lwebutho ngokungena ezitaladeni zamazwe ezihlala kuwo. Lezi ngezinye zenhloko zendaba esilazo kuhlelo lwethu. Amasocha abikwa abethungatha indodana kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela. Akukaziwa ukuba bamtholile na kumbe hatshi. Uyise umnumzana Phelekezela Mphoko usuke elizweni ngeviki edluleyo esiya kwele Japan ngokuphathelane lomsebenzi njalo ulokhu engakaphenduki. Akwaziwa ukuthi umnumzana Mphoko obesazakala njengokuthi ukucelelezana PF elisekela unkosikazi Grace Mugabe le G40 uzabotshwa na ngamasotsha engaphenduka elizweni njengalokhu okwenziwe ezinye iziphathamandla zebandla lezanu PF ebezisebenzelana lonkosikazi Mugabe. Owalwa impi yenkululeko njalo isiphathamandla sebandla lezanu PF kobulawayo umnumzana George Mlala ngomunye obikwa ebotshiwe ngamasotsha. Akwaziwa ukuthi wetheswa wacala bani. Ukunjalo nje abanye abantu wezabelo zeMathebeleland bathi usikhwica mfundo umnumzana Jonathan Moyo ube njengempehlane engene phakathi kwebandla lezanu PF yalichiya selixokozela. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Akukacaci ukuthi umoyo lezinye iziphathamandla zebandla lezanu PF bangapi lanxa abanye abafana lomphathi ntambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo babotshiwe ngamasotsha. Kule mibiko ethi umoyo umnumzana Xavier Kasukwere umphathi ntambo wezabelo bacatshe endlini kamongameli Mugabe. Umnumzana Nkululeko Chuma osuka eFelabusi uthi umoyo liqhawe elingabuzwayo ngoba sekusobala ukudilika kwebandla bayambonga ngomsebenzi awenzileyo.
Siyamhlonipha kakhulu ngoba kutshengisa ukuthi kungayisiwe owenze lento evele ekhulumile ukuthi lento ufuna ukuyidilize ngaphakathi. Besingasoze sifike lesi sigabe sikiso. Nguye owenze umama first lady wazobanje esenza ngabomu ukwenzela ukuthi abantu baze kufike esigabeni sokuthi abantu baze bavusa umvukela. Besithi ngeza ke sivume ukuthi umgabe esebusilwa sihlukuluze kangaka kube kungena inkosikazi wakhe uGrace kuqeda lapho kungena umntana kuBona kuqeda lapho kungena uChatunga. So siyambonga kakhulu Jonathan ngomsebenzi owenzileyo.
Evumelana lochuma osakhulayo umnumzana Gift Norris uthi kuzathatha isikhathi ukunanzelela okwenziwe ngumoyo ethi ngempela uliqhawe ngoba kusasa abantu baza kubona ukuba udilizile umbuso webandla elibusayo.
Nginanzelela something eyakhulunywa nguJonathan Moyo esithi iZANU PF uzayidiliza within from inside. So ngiyananzelela ukuthi yona le iplan yakhe ngezindlela singathi singamcelebrate njengehero.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole ekhuluma esePlumtree uthe ngempela usikhwica mfundo umoyo usebenzile ebandleni elibusayo esigabeni sakhe kuze kufike kusimo esikiso njengelizwe.
Lami ngimbona eliqhawe kakhulu uJonathan uma sikhangela umsebenzi wakhe umuhle kangaka wenze kakhulu eChalocho lapho suka khona ongu-MP Khulu. Kanti ke njalo futhi nasebenzeni lakhe leZANU PF uma sikhangela lokhu wakwenzayo kuze kufike isigaba sanamhlanje.
Mnumzana Peter Mdlalose uthe uhlupho osolukhona kusenzo sebutho abahambelani laso ngoba sekunenketha bechabi esiphume sobala kuZulu ekuqhutshweni kohlelo lamasotsha.
Inketha bechabi ikhona kakhulu ikakhulu ebantwini besindebeleni. Abantu besindebeleni basenkingeni enkulu ngoba ungakhangela nxakhathi esisisizwa ngathi umpoko bonke sebebotshiwe ngubusebalekile oJonathan bafakwe u-house arrest babaleka. Kubotshwa kakhulu abantu bangapha emathebelelento.
Kuminyaka edlule umnumzana Moyo wathi ukudiliza umbuso wocuku okubandla elibusayo kumele umuntu abe yimpehla awuwohloze engaphakathi. Abasekelwa libutho bambona esefeze injongo yakhe yokudiliza ibandla elibusayo. Iningi lithi ibutho libophelani abantu njalo bathunywa ngubani ngoba bekungela muntu obevukele uhulumende. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ezinye iziphathamandla sebandla le-MDCT sezisole ukutshengisela kwalamuhla ngoba leli bandla lisithi aliphiwanga ithuba lokwethula amazwi alo njengokuzenziwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF. Ukusenjalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi zizatshengisela ngendlela ezitshiyene emazweni ezikuwo ngendlela yokuxhasana labaselizweni abakhangelelwe ukufola lamhla eHarare bekhalaza ukuthi uMongameli Mugabe achiye umbuso. Izizalwane zeZimbabwe lezi zikhangelelwe ukufola emadolobheni achiyeneyo asemazweni agoqela eleSouth Africa, London kanye leUnited States. Sixoxele nkosikazi Tsitsi Chirisere omunye wabaqoqela lokhu kutshengisela edolobheni leNew York kwele Melika.
Ekhuluma lentatheli izindaba izolo ntambama unobhala jikelele womanyano we-PRC umnumzana Gordon Moyo uthe ibutho leZimbabwe seliyidlalile indima yalo ngakho sokumele linikeze uZulu weZimbabwe ithuba lokuthi azikhethele umongameli welizwe. Umoyo uthi lokhu kumele kwenziwe kumanyano wenhlanganiso ezichiyeneyo.
Iami amasotha abafana abagqokeleze ezigreen sinakana ukuthi nxa bethe basukuma bengasukumi basekele ibandla lezombusazwe kumele basukume besekele abantu beZimbabwe bonke jikelele kungabi ngokuthi bafuna ukulungisisa into yezanu kungabi ukuthi bafuna ukufaka umongameli wezanu kabasukume bathi bona hayi sokwanele kade lesenza kubi sebefuna ukuthi eZimbabwe kube lokhetho olukhululekileyo abantu beZimbabwe bazikhethele upresident abamfunayo kube lohulumende ofunwa ngabantu beZimbabwe emasotha engangenelana. Lokho kungaba into enhle kakhulu ikakhulu lokho abakwenzileyo amalanga amathathu adlulileyo sibe sibabona emgwaqweni kade behlonipha kade bengakhathazi muntu sifisa ukuthi ngabe benza njalo izikhathi zonke bavumele abantu beZimbabwe bazikhethele uhulumende abamfunayo.
Evumelana lomoyo umsekeli kamongameli webandla le-PDP umnumzana Sikhumbuzo Ndlela uthe okuqakathekileyo ukuthi kuhlonitshwe isisekelo sombuso njalo uZulu avunyelwe ukuthi azikhethele umongameli.
Thina njengabantu baseZimbabwe sazi ukuthi sikhokhelwa ngokulandela iconstitution noma nje sazi ukuthi iZANU-PF government ibihlanhlatha kodwa sinakujabulela ukuthi amasosha sethethe intambo o adunga amanzi esikubongayo kuphela ukuthi at last laba kade besiphikisa beqasha ngamasosha besebenzisa imibhobho bese sebenzisa sodlame besebenzisa violence finally nabo labo abakade besetshenziswa njengodlawo lokuphendula amalahla ashisayo sebekubonile ukuthi akuzukusisa ndawo kodwa ke we sisa bememeza njalo ukuthi akunga abangazithathela umbuso ezandleni. Lokho asebekwenzile kuyabongeka abameceleni ukungena all party stakeholders and who elected or kufakwe interim structure in place ezakhokhelela kuma election as long as they follow the constitution eyapasa kuCOPAC evumela amandla ukuthi ehle ayema 7 ayema provinces hayi ukuthi amandla ahlale so ehala eHarare ngoba ayisikho ukufunwa ngabantu ukufunwa ngabantu ku constitution eyadlula through iCOPAC processes so the constitution ngayihlonishwa akube ne interim isebenze ngemithetho eyongamele ezokhetho kubizwa ukhetho abantu bakhetha inkokhela abazifunayo.
Unkosikazi Othilia Sibanda olilunga labatsha kubandla le-PDP uthi isifiso sakhe ukuthi ontanga ikakhulu omama bafuna ukhetho oluhloniphekayo oluzaletha intuthuko elizweni.
Okwenzakalayo kuleli ilizwe katheso kwenziwa ngabebutho ngingani phose kangujabuleli ngoba kungani kukhangele umuntu oyedwa abakhuluma ngaye. So okwakatheso sesengumuntu osesimeni sokukhangela ngoba thina njengabomama sikhangele into ezasikhulula thina njengamaZimbabweans, into ezaletha ukuthula, ezaletha inguquko yoqotho, ezaletha ukhetho olubalulekile legileyo olulesisindo njalo lulenhlonipho kuZulu weZimbabwe.
Ukuhluthunwa kombuso okwenziwe libutho emalangeni amathathu adluleyo kudale imibuzo eminingi kuZulu ikakhulu ukuthi kambe ukhetho lomnyaka ozayo luza kuba khona na lokuthi amabandla aphikisayo azakwenza njani nxa ibutho lingazikhethela umongameli. Iqula leSADC lithe lizakwenza umhlangano wesiphangiphangu okuhlolisisa ukuthi kungenziwani ngomumo welizwe leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile Masuku.
Lolo balaleli bekuludaba lapho unobhala jikelele wamanyano wamabandla aphikisayo wePeople's Rainbow Coalition uDr. Gordon Moyo obesithi ibutho leZimbabwe akumelanga likhethele uZulu weZimbabwe umongameli. Okwamanje sasilethulela ke udaba lapho izizalwane zeZimbabwe ezokwamanye amazwe ezitshengisela zixhasana lo mbuthano walamhla.
So thina njengabantu baseNew York labantu abase-DC lazo yonke indawo nje jikelele e-America sifuna ukuba senze into efanayo sime laba bantu abasekhaya sibatshengisela lathi ukuthi lathi siyavumelana layo le nto abayenzayo eyokuthi bathi umgabe ayehle esihlalweni. Yikho-ke thina singabantu be-New York siyahlangana ngo-2 o'clock eZimbabwe House. So siyabe sihlangana ngo-2 o'clock abantu babuya lemuli zabo labantu ababo yonke umuntu uyabe khona khonapho sifuna ukugiya sibonga sihlabela njalo sibizana ukuthi ye siyavumalana ukuthi umgabe ahambe. So siyabe sithwele amaphepha azabe ebhaliwe sifuna wonke umuntu elizweni le-America bebone ukuthi thina siyabe siqoqene ukuthi sibone ilizwe elitsha eleZimbabwe elizavela kathesi.
Njengomunye wabaqoqa lolu hlelo abantu libone ngani bazabuya ngobuningi babo yini sibathembisile ukuthi bazabe bekhona?
Hayi, iqiniso lihle sibili kulabantu asebeqoqene sile expectation of about 100 or 200 people kusasa ukuthi bavuye bengayeli kuyenzakala ukuthi bevuye. Hayi, siyazwisisa but sile expectation yokuthi abantu bebuye. Abantu sebevumile, abantu bonke bayakuthakazelela. Akufanani lokuyahlabela, sihlabelele ukuthi umgabe adlule nje abuyela ebuyela ama-UN meetings akhe. Thina this time around sihlabelela sokuyinto ehlangeneyo elizweni leZimbabwe jikelele lalapha. So yikho-ke kulabantu abaningi ababuyayo, siyazi ukuthi kulabantu abaningi ababuyayo. So
ye, ngombono wakho labanye oxoxisana labo nibona kusiba ngcono yini elizweni okungabona iningi libuyela ekhaya?
Abantu bekhaya lezikhalazo eziningi kakhulu. Abantu bayakhala ngomkhokheli osehleli isikhathi eside kakhulu engafuni ukunikeza ini engafuni ukunikeza isikhundla kwabanye. So kokuqala ukuthi umuntu lo aphume esikhundleni, maye ephume esikhundleni abantu bazathaba abajabule kakhulu ngoba yikho kokuqala ukuthi into zitshintshe nxa sokulomunye umuntu osesikhundleni. Njalo sisizabona ukuthi yena njengoba kunguye obengumuntu omkhokheli okhokhelayo bekhokhela ilizwe ngendlela yakhe ikho esibona ngathi omunye lo ozabuya uzabe kukhona maybe okunyaza kungenza la yathi into ezinye izinto kuyenza ukuthi abantu bebone impilo yenza so that's our expectation
lo nkosikazi Tsitsi Chirisere omunye wabaqoqe ukutshengisela elidolobheni le-New York khonapha eMelika olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngesithi asidibaneni njalo ngehola lika 2 p.m.